Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami tache leli chuba ngibonge u-Ivan Zazeninga obesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izolo kandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-19 Zibandlela 2024 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yikho ke abafowethu lanxa ubatshela nje babe lokhu besiye emakhodi kodwa bebona nje ukuthi hayi akusoze kubancede.
Abasebenza lo mntumzana Sengezo Chabangu bamukela isinqumo esithethwe ngumthethwandaba esokulahla isicelo samalunga ebandla le-CCC alitshumi lasikhombisa abefuna ukuthi benganyiswa ukuthi bancintise.
President wezamthetho abamelisa ngawezamthetho nako ukuthi intuthuko ibuye vele izabuya ngomzamthetho ongaliyo nohulumende ongayenziyo izinto ezingelantuthuko phakathi engakuthi uhambe ephalamenti uyoba umsindo.
Ibandla lezanu PF lisungula umkhankaso wokhetho lwe-by-election esigabeni seChabalala phelandaba lapho ibandla le-CCC elibophane khona imisila.
Abe yeyothi ngifuna ukubabonga kakhulu lo msebenzi abawenza yinilabo sokathi esikhuluma kanje sisezindawo esizibona ukuthi lapho kufikela khona abantu beshiya izinto ziyayo inplace lasho babambe umsebenzi emkhulu kakhulu.
Abezempilakahle babhodabhoda ngezigaba bekhulumisana lozulu ngendlela zokuzivikela kumkhuhlane wekholera wona usubulele abantu abedlula amakhulu amathathu 300. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu bamukele isinqumo esithethwe ngumthethwandaba esokulahla isicelo samalunga ebandla le-CCC alitshumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalela ephalamende. Umahluleli wedalela High Court uJustice PC Rai Kwenda esethula isinqumo izolo uthe isicelo esibekwe ngabe-CCC edale kasihlelwanga kakuhle ngoba amagqwetha ebandla leli kawenzanga umsebenzi ngemfanelo. Kudaba lolu amalunga awe-CCC abesithi ukuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Chabangu edalela ephalamende kwakungekho emthethweni besithi kabamazi uChabangu ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Omunye wabasebenza lo Chabangu umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi bekuvele kumgceke ukuthi umahluleli uzathatha sinqumo bani.
Isinqumo lesi nxa kulaba lokhu besakhumbula last week sikhuluma ngakho ukuthi hayi Chabalala sizinda sizanqoba ngoba ngisitsho nje ukuthi hayi sile candidate eyodwa engumo blessing. So yikho ke ngatsho futhi ukuthi hayi asila madabu candidate kathesi as we go ahead ngoba sabe sesikuhlelile kuhle ukuthi kube le one omema u-EC. Yikho ke abafowethu lanxa ubatshela nje babe lokhu besiye makhodi kodwa bebona nje ukuthi hayi akusoze kubancede. Khonokho engangikutshile ngibona ekhodi kuphume ngaleyo ndlela yikho ke hayi siyakujabulela khonokho ukuthi yikho esikukhangeleleyo ukuthi nxa siya kuma-elections iparty ibe lo muntu oyedwa ngemva kokukhulumisana lokulungisa izinto eziningi. Yikho esikwenzileyo hayi siyajabula kakhulu bevele esikukhangelele into enjalo.
Manje aliboni abanye kade befuna ukuthi bavotele umnumzana Gift Ostalos Siziba bazakhalala ukuvotela uMathembo.
Abalandeli bephathi isikhathi eziningi abavoteli umuntu bese abantu bavotela iphathi ngoba okuyinayo iphathi akusiwo umuntu. Yikho ke lo mplwana lanxa esewinile uwinele iphathi hayi iphathi bayithanda bazayivotela yiyo abayimelayo ngoba sonke singaphansi kwebandla lephathi.
Manje njengoba umkhokheli webandla engani yena ubefuna ukuthi umnumzana Gift Siziba kube nguye oncintisayo lizakhankasa njani?
lento yakwazi ukuthi yikho evele injongo esayisilungisa ukuthi kasikhangelelanga ukuthi umuntu oyedwa abe nguye okheda abantu abaxhasa ibandla. Yikuyisifiso sethu ukuthi sihlalisane phansi sibonisane singabantu bokuyena leyo ndawo bese sikheda umuntu ofunwa ngabantu. Ayisikho ukuthi umuntu ofuna ukuthi angene ekhethweni ufunwa ngomhlanga. Yebo, ngingafisa ukuthi ngimfune kodwa sokufanele ngikhulumisane labo bantu bekuleyo ndawo bevumelane lami kumbe bayale, kodwa nxa bethe bayala sokungumlando wami lami ukuthi ngisekele nalowo okhona. Hayi, ngithemba upresident uzasekela yena lowo okhona.
Kahle kahle umnumzana Siziba yena waxotshelwana edalela ephalamende.
Njengoba sisisho ukuthi kufanele kuhlaliswane phansi abantu ngeconstituency ngeconstituency bethu ukuthi bafuna ubani. Njengoba kuzange kwenzakale lokho abantu babe ngumuna ukuthi hayi uphongubona sembona sethutshile nje kasimali. Yikho ke besibanika ithuba futhi ukuthi indani lenze njalo. Kwakhanya yena kulelo hlelo kazange aphatheke wathi uyabuyela. Yikho ke sasesitsho ukuthi hayi labo ababuyela ngokuthi bona bayabuyela bezitshola ukubona hayi ibandla kalisebenzi ngaleyo ndlela. Mthemba kade sisebekwazi angikhangelelanga ukuthi kulo muntu ozaqhubeka esenza khonokho sisiya phambili.
Khona ukuthi amanye amalunga aqotshwe kuhamba njani, kuzayenziwa na njengoba sabona umthethwandaba unquma ukubana akumelanga kwenziwe ngumnumzana Chabanga?
Umthethwandaba sizawumelela lowo mthethwandaba udlule. Ukumiswa kwabantu kakusoze kume ngoba umthetho lwa section 126K awenzelwanga iparty yethu yonke. Kwenzele phose wonke amaparties wonke nje ukuthi umuntu othe wabekwa iparty eParliament engasalandeli lezo zinqumo zaleyo party, iparty yamcela ukuthi hayi akazophumula ahlangane labanye. Isikhathi phela sizafika ukuthi leso ngumade bethe kumiwe sidlule, kodwa kungabe kukhona labo futhi abangalandela izinqumo zephathi, hayi iphathi izabacela ukuthi hayi kababuye bezophumula.
Lo-ke ngumnumzana Angibhethe Mhlanga, ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukusenjalo isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Mike Bima usekhuthaze amalunga ebandla elibusayo leZANU-PF koBulawayo ukuthi aphume ngobuningi ayevotela umnumzana Joseph Chuma ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela iPhelandaba Tshabalala edalela ePhalamende kulandela ukuxotshwa kwelunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla leCCC. Umnumzana Siziba kaseyikuncintisa kulolu khetho ngoba umthethwandaba uphakemeyo izolo ulahlele kathana isicelo samalunga ebandla leCCC agoqela yena uSiziba labanye esokuthi kumiswe ukuxotshwa kwabo ePhalamende. Umnumzana Bima uthe bakhangelele ukunqoba kulolu khetho ngoba belengatsha zama-structures aqinileyo njalo unxuse lalabo abangaso malunga ebandla leZANU-PF ukuthi bavotele abebandla elibusayo. Ke sizwe amazwi kamnumzana Bima.
The number that we are really confident of him sometimes does not compare with the people who come out on the voting day. Some people take election granted and say, well, we are going to win. Others will go and vote. I can stay behind and will win anyway. So we would like to change those attitudes that each and every member has an obligation as a party member go and exercise his prayer vote.
Lo-ke ngumnumzana Mike Bima isiphathamandla sebandla leZANU-PF. Kusenjalo umnumzana Chuma usezanqikilana lonkosazana Mo Blessing Tembo olomkhankaso usanda sungulwa ngumnumzana Chabangu. Ukuze sizwe okwenzakale kumhlangano weZANU-PF usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma.
Ebekhuthaza ukubana abantu balakumadrobensi sinanzelele ukubana intuthuko iza ngabantu abafuna ukuyisebenzela ayizweli yodwa. Ngakho-ke thina njengebandla leZANU-PF singabantu abakhuluma sisenza ngoba siyanakekela ukubana abantu kunezempilo ezingcono. So ngibe ngicela
Siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi enqintise. Lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini.
Noma ekhona mina bembona kanti unqoba besizaqhoka ngoba njonga ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje so abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bebekhala ngokuthi amanzi awekho njengoba likwazi ukubana ukhanselo wethu usefake 120 hours e-water shedding lapha ukuthi nakuhlala 120 hours uhlamanzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phosho mhlawumbe kabili kuphela so mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezisile ngikhuluma kade so ngibhizi ngama-programs sesigebha imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho lokho ayishangane engingakaluli abantu bebethola amanzi emgodini ngikhuluma so sengigebhile mibili emgodi esengigebhile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana lohulumende angili layo ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela uhulumende ofuna ukusiza abantu seqalisile ukusiza kathesi ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sile angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona intenze kangaka esiyenzayo.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ozancintisa ukukhetho lokudinga uzamela isigaba sephelandaba Tshabalala kobulawayo ubekhuluma icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. iStudio 7 iphakathi kwemizamo yokuxoxa loNkosazana Thembo ozancintisa kulendawo. Abezempila kahle babikwa bebhodabhoda ngezigaba bekhulumisana loZulu ngendlela zokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sekholera wona osubulela abantu abedlula amakhulu amathathu 300 solokhe uqhamuke nyakenye. Umkhuhlane lo ubangelwa ingcekeza njalo abantu abaningi bawubamba ngokunatha amanzi angcolileyo. Izolo abezempila kahle laba bebesesigabeni sedethe kuward 18 ewange lapho abahlangane khona lo councilor wesigaba umnumzana Stanley Torima kanye lezakhamizi zalindawo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Abezempila kahle bayatholakala indawo zonke lezinsuku ngenxa yekholera edumileyo kakhulu. So kathi silomunye umbuthano kade silawo but abe-health very ya abantu akukhala ukuthi kakundawo yebuyo zonke zonalezi ezingakutana abantu abahlanu abambalwa mbishana unekashuwa ukuthi bayalandela okumele ukuthi kulandele so abe-healthy bayeke khona jonke indawo kungaba kusezikolo ezibhekana nekashuwa ukuthi bayakhangela ukuthi izinto zangenje phakathi komumo esilawo wekhorela ziyalandela yini.
Ukhona ngapho endaweni yakho usukhona yini lo mkhuhlane?
Kade ungakazi khona but ku-district yewange ikhona ikorela but endaweni lapho engitala khona edilejekwange National Park Edict hayi kade singakazi ukuba khona komkhuhlane wona lo but ukuba khona ukhona in the district and ezinye indawo ungathi ufike khona I think singaba engozini enkulu kakhulu because indawo ezinjengezethu lezi labantu abaningi kakhulukazi wokuthi akumelanga vele sibe lekhesi yokuthi silawo umkhuhlane lo ekorela so abe-healthy ngifuna ukubabonga kakhulu lo msebenzi abawuyenzayo ngilabo sekathe sikhuluma kanje sisezinye iy'ndawo esizibona ukuthi lapho kufikela khona abantu kushiya izinto they are in place so babambe umsebenzi omkhulu kakhulu okwakathesi lapho ey'ndaweni yami lama-neighboring wards hhayi asikhezwa umkhosi wokuthi sekulekorela but in the district sekukhona so ngathi ukhona ku-district ukuhamba kuyabe kuyenza abantu lokhuyana yikho okunye kuzayenza ukuthi ezinye iy'ndawo sinese zilawo umkhuhlane wona lo.
Amanzi ahlanzekileyo wona akhona yini lilawo?
Amanzi ahlanzekileyo akhona amanzi ahlanzekileyo akhona kakhathesi hayi isikhathi esiningi siyaba lo hlupho sibili but this time yalathi amanzi akhona and siyasincedisa ukuze sivikele umkhuhlane wona lo wekorela.
Lo ke ngumnumzana Stanley Dorima ukhansila kaward 18 esigabeni sedethe emangweni wewange ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekhona le edethe. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabona indaba kaChabango. Yebo, engazama ukuthatha isimbolo kumele igama le-party kodwa into engasoze ayikwanise ukuthatha intando yabantu ikuzikhohlisa nje konke khona lokhu akwenzayo. Ngiyabonga ukukhuluma ngu-Alec Nyati.
Studio 7 ndivuka njani babugande nabalaleli ye hayi ngithendile lobaba othi abantu bezimbabwe kufanele babambane. Asazi ukuthi uchaza ukubambana kuphi lapha ngoba i-MDC since kudala iyi-1 yayiyona opposition party yayehluleka ukukhipha izanu and then nanko amakhampani abuya kobulawayo afika tafuna abantu abakhuluma isishona lesilungu wakwakubona ngapho khonapho kubambana kuzoba khona khonapho ayisekeleni kuzifikelela ebahweni singamandebeli imbonge babugande abalaleli
sanibonani sibonani studio 7 sabonani baphathi sabonani balani balaleli bakastudio 7 ye siyabonga sihleli sinika zona ngenyanga ngesikhathi ngaqeda isikhathi into engizocela ukuthi ngitsho mina abantu bakithi kuyacaca ukuthi thina kulanto nje esizulwini ezezimbabwe sizohlala sikuphika kodwa engicela kuzulu wasezimbabwe ohlukunyezwa i-ZANU PF ngicela abantu bakithi sibe ne-party eyi-1 kudilizwe wonke la ma-party sibe ne-party eyi-1 silwe ne-ZANU PF ngoba makusenziwa ama-party amaningi i-ZANU PF iyathatha ama-chance angeke sasasayinqoba siyacela abantu bakithi sibe yimbumba angitsho ukuthi yiphi iphathi noma iphi iphathi kodwa kube yiphathi eyi-1 esizogcwala kiyo sizame ukuthi sibe ne-ZANU PF ukuze sithole inhlalakahle. Ngiyabonga bantu bakithi ngicela imeseji yami
sezimbabwe ufuna ukubhekisa yendaba yamalungelo mina ngibone amalungelo ukuthi asebenzela bani njalo asebenzela abanjani bathi bethathela abelungu umbuso kwathiwa independence angiyiboni mina leyo nto le ngoba abelungu bebengcono kabi obaba bami besebenza namhlanje obaba bethu abasebenzi ubaba bami uhleli phansi akasebenzi lokhu nje walilwela lalelizwe noma abantu abaningi balilwela lalelizwe avele abathole lutho kufana nenja ebambe inyamazane egcine ngasaphiwa ngenyama izwe nje ngomnuko nje ukuthi libibambile so lokho nje mina ngingumartin peter nje uyangihlupha vele emoyeni wami ukuthi abantu abalilwela lalelizwe namhlanje abatholanga lutho wathola abathize yibo abatholayo kulungile kodwa laba abangatholanga nakutiwani ngabo ngumartin peter lokhuluma isizulu salaphana amandebele
salibona ngu-studio 7.
ngiyabingelela nonke bosakazi kanye nabalandeli i-Studio 7 kwindebele nisekhodripak mina uyazi ngithanda ukuphikisana lalo muntu lo kuthiwa Mutsaka kathi Mutsaka lo muntu lo ikhanda lakhe vele linjani injani kaubuntu ilizwe leli liyangakwenu khonapho uphethe ufithe into zamanga njalo futhi kunekqiniso ukuthi kawushe lapho khonapho iqiniso uyalizwa but uyalukuvuma umuntu omdala ungakathi naye abantu benzani vele linjani bonke labo gawulekeni lapho akeli zameni ukucabanga out of the box think out of the box leli zakhe abantu abadala siyanandi izinto zezanini nje selibulelile izweni labantu kanti iphumi ngani kati kodwa lancane ingafuni lizahamba kuphela
bonani bakwethu njani hayi bakwethu sanizwa nikhuluma sabezogawule nabochuma nalabo Msaka bayakhuluma mpela Msaka bakhuluma beze befuna ukuphuma inyembezi noma betshela iqiniso abantu abangafuni iqiniso hayi madoda kanti abantu abanjani bona laba abantu abakhulele kuphi bona ini ukuthengwa ukudla abanye abantu mpela ekudleni bengambulala umuntu uMsaka nabogawule hayi madoda ningayenzinjalo mani ningayenzinjalo esebona izami pf sifuna ukubofundenda mani ukuthi wayekhuluma iqiniso hayi madoda hayi khona mina isifiso sami fisa ukuthi nje abaholi be-MP be-MRP behlangane bekucabana njengesincuthu lezo umqondiso uright lapha nabo laba abafoto abanye barati kalapha sibathanda benjalo bendawoni manje uma behlakazana phakathi bachaza ukuthini hayi ku-right le nto leyo abahlangane bebambisane mani bebe into eyi-one chicken ledoti lene-ezamu p f lokhu sileke le ndofo yezimbabwe uhambe nabo
sanibonani lanaku-studio 7 ekhaya le-news hawu sayitholi inyuzi siyathola nevuselele umoya sisithi hayi bo akube njalo bantu banje lisivuselele mpela umoya ukhona loo ndoda lona osivuselelayo umoya bathungubani usami sibani samkunodana hayi indoda iyakhuluma sibisele emuva mpela la esasikhona kudala hayi angathi ningahlala limpa ngoba kukhona mpela ngoba uma sikhuluma sabe sicabanga ukuthi kanti thina ngaphambi kokuthi kubuye ilontoza iy'kebhe babengekho yini abantu bakithi ababekhuluma izinto eziyizo babegayidisizwe so hhayi leya ndoda iyakhuluma impela siyacela ngathi ngahlala kifaka ukuze sivuselele umoya siyabonga
ye salubonani ku-studio 7 salubani ku-studio 7 njani ukuphila lapho ye mina ngiyazi nginenkinga ne-studio 7 u-studio 7 ukhuluma iy'nto zezano P.F. kuphela ngeke kuze kutshela nje ngezinto zabo-triplesiyo zeqiniso khona manje sesizwe emaceleni nje ukuthi kuzovota zicele nje kuzovota ngoJuni manje kuzoba la marirat kodwa u-studio 7 ngeke kuzeuze khuluma into zezane izane sithe nento zabochaba hayi studio 7 hayi akelizameni umzamo akelizame ngempela madoda ukuba kungcono kuyena hayi khona balithi uyakhuluma likhuluma nje ngabochaba langezane angalokhu ngeke uze ukhuluma ngento zelontuza akuze bekhuluma nje ngento ze-triple C ukuthi kwenzakana ayikho nje into i-studio 7 ayikhulumayo enhle nge-triple C ukhuluma ukuthi nje kuphela isiye sokurekholiwe sokuchotshaba kuphela and kuyukuthi lezinto azikhuluma yi-back hayi studio 7 ayikhona madoda ayi nangisamthandi lo studio 7 ukummamela angisamthandi sidalwa hayi ake lizame madoda khona manje kuthiwa kuyavota sikuzwa nje emaceleni ngendaba zasemaceleni nje kodwa ku-studio 7 abakhulumi ungani lingakhulumi hayi khona hayi
linyelele mbelele ku-studio 7 siyezwa kukhulunywa ngendaba yemali lapha enikezwe ilizwe layithi ukuba iphathise ekudleni abantu abaswela ukudla kodwa into yakhona ebuhlungu ukuthi laba abazanikezwa lokho kudla kuthiwa benikeza abantu bajika bethengisele abantu bona kuthiwe ukudla lokho kwenikezwa abantu bejike bekhethe abantu futhi ngokwezepolitiki kuyinto engaqondanga leyo siyacela ukuthi ngabe kuyalungiswa into ezifanalazenalezo abantu bethole ngokufananayo kungakhethwa muntu kungathengiswa ngoba bona laba izitatimente ezinikeza ukudla ukuthi zenikeza abantu zifika zihambise ukudla okuncane zifika lapho zibheke emzini yazo sezithengisela abantu kuhle leyo yinto efanele ibhekelele kakhulu ilungiswe kubonakale ngoba bathatha ngabakugcina emzini yabo banika abangani babo kube yibo asebethengisa lokho kudla kumbe kuya kungamabele kumbe kungumumbu siyakubona kwenzeka kakhulu kuphela kithi etsholotsho
yabo ngingachitha sesithathu ku studio 7 ngithi Mpaulo uchabango enyimuzo kyabalala lapha ku studio 7 ethi yena kulezi kevele surround uchamisa abafuna ukususa ungabe ishwa ungathi umuntu nje ngastolo sisiziva ungambiza ngesigebenga umuntu ehlala semuzwa ekhuluma izinto ezinhle ukuthi ufuna ukuthuthukisa izwe like uba isigebenga ngoba benzeni chabango hayi lo baba lo uyazidlala ingqondo zabantu mina ngicabanga ukuthi lati kunabo ku studio 7 uchaba ungale imbuzi tip dali ikhaphezulu yabo lo muntu bese chazela ukuthi uchamisa nje ngoba ethi ngufollow wakhe ukufule isikhathe singakanani bale baba behlangane baba behlale etafula linye na kumbe lokho kwamgcina kudala khonapho kumbe kwenzakalani eke sichazele kahle kahle ukuze sibone phela ukuthi lento leyo ivelaphi yaphi ngoba kwamanje into esiyibona nje sibona nje ngumuntu obhikizayo nje odlala ngengqondo zabantu ofostayo into elivele ngabudikiwe ubuchabisa ukuthi kangasuse le khada lakhe angasebenzisa ikhada lakhe so uchaba ngokazabe ukusicacela kahle kahle sicela ukuthi nike nizabe ukubuza kuhle kuhle baba usidi 7 imbuzo into ezicacayo kasicacele baba lo ngoba kwamanje hayi into yakho ikhuluma kayizwakali
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika
ngemva kwamaviki ambalwa kuxwayiswa abenhlanganiso yamahouthi ukuthi bame ukuhlasela imikhumbi elwandle lweRed Sea elemelika leBritane encediswa ngeleAustralia, Bahrain leNetherlands ahlasele isigaba sakweleYemen esiphansi kwenhlanganiso yamahouthi Inhlamvu ezisetshenziweyo ngezilobuciko bokuhlasela lapho ezijonge khona ukwenzela ukuthi kungathinteki abantu makhaza. Zatshaya njalo izikhali zama-missile ezivimba isibhakabhaka lendizamtshina ezingelabatshayeli ama-drone. Embikweni awethulileyo uMongameli Joe Biden uthe ukuhlasela lokhu ikuphindisela ekuhlaseleni kwemikhumbi emanzini eRed Sea okubalisa inhlamvu zokulwisa imikhumbi eze-anti-ship ballistic missiles okungokwakuqala emhlabeni jikelele. Ukuhlasela kwenhlanganiso yamahouthi lokhu sokufaka engozini izisebenzi zakwelemelika, ingcwethi zolwandle, lesizwana labo befaka engozini ukuthengiselana lokuhamba kwemikhumbi abantu bekhululekile. UMongameli Biden wengezelele esithi ukubhomba kwendawo zamahouthi lokhu yikuzivikela okwandulelwe ikuzama ukusungula inkulumo okwenziwe ngamazwe ambalwa kunye lomanyano we-United Nations Security Council becebisa ukuba abenhlanganiso yeHouthi bachiyane lomkhuba ukuhlasela imikhumbi. Ukuhlasela lokhu okuqophileyo yisibonelo sokuba elemelika labangane balo alisoze libukele ukuhlaselwa kwezisebenzi zethu lokuvumela izikliwi zifaka engozini imikhumbi endaweni eyiyo esetshenziswa imikhumbi yokwenza amabhizimusi umhlaba wonke jikelele, kutsho uMongameli Biden. Angisoze ngithikaze ukuvumela ukuhlasela njalo sivikela abantu bethu lokuvulela ukuhamba kwemikhumbi ikhululekile nxa kungadingakala.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika lusifikisa ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukele isinqumo esithethwe ngumthethwandaba sokulahla isicelo samalunga webandla le-CCC alitshumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalele ephalamende. Ibandla le-ZANU-PF lisungule umkhankaso wokhetho lwe-by-election esigabeni se-Tshabalala phelandaba lapho ibandla le-CCC elibophane imisila khona. Lesi sigaba yikho okuxotshwe kona umnumzana Gift Ostalos Seziba kwafakwa unkosazana Mo Blessing Tembo liqhuku elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngilifisela impela sonto elichukela ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Igama lami nguChris Gande, kodwa silazo ezinye nsuku zonke ntambama ngo 7:30.